So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingani litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 Mbimbitho 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uMende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumente. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube lobaba uChris Boucher bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Court kobulawayo lamhlanje. Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we-Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokho lisephulwa elizweni njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sokungumnyaka owodwa selokho inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele, i-pandemic ngesilungu. Ingcwethi zezempilakahle zithi uhulumende bamazwe womhlaba kumele baqakathekise uhlangothi lwezempilakahle njalo kumele bahlale bebeke imali eceleni yokunceda lapho okuthe kwaqhamuka ubhubhane lomkhuhlane onjenge COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokuba abe wubethe i-COVID-19, sokuludubo olukhulu oluhlasela amazwe omhlaba i-pandemic. Amazwe amaningi aqalise ukuvala imingcele, amafekithali, izikolo, izinkonzo lokunye phansi kweziqondiso ze-lockdown, okwahle wadala ezinye inhlupho ezinjengokuphazanyiswa komumo wezomnotho owezempilakahle lezinye. Ingcitshi ezicubungula ezempilakahle nenhlalakahle yabantu zithi ukuphathwa kolumkhuhlane kuveza amaphutha enziwa nguhulumende weZimbabwe ukungathuthukisi uhlangothi lokulondolozwa kwempilakahle, ekhetha ukuthi iziphathamandla zakhe kanye labalemali bayekwelatshwa phandle kwelizwe. UDokotela Garishaba uthi i-COVID-19 isibeke emgceke ukuba ukuthuthukiswa kohlangothi lwezempilakahle kuqakathekile.
Uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumente. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Owakoba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano uDr. Henry Matsorera uthi ngabe le Zimbabwe lalungisile uqinileyo ulaka lomkhuhlane lwaluzaba ngcono.
Our worry really about people dying of COVID-19 is that we
ukusikhathazayo ukuba silabantu ababhubhayo besezibhedlela ezilabantu abaleminye imikhuhlane
engaso-COVID-19.
Umnumzana Pride Mkono uthi umkhuhlane we-COVID-19 ukwenze kwabasobala ukuba uhulumende kumele ahlale le mali yokunakekela abaswelayo.
Abayangala abaswelayo kumele benikwe ama-social safety nets nguhulumende, ngoba abaningi babo bephila ngokuzisebenzela bethengisa emgwaqweni, abanye besachaya i-cross-border trading. Ngenxa ye-lockdown abasakwanisi ukwenza imisebenzi yabo leyo.
ezinye incitshi zithi kuyajabulisa ukuba uhulumende weZimbabwe ngomunye wabohulumende asebethenge ijekiseni lokuzivikela kulomkhuhlane. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa ijekiseni le-Sinopharm vaccine kumaviki asanda kwedlula, umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uveze ukuyithemba ukunceda ekumilaneni lalomkhuhlane.
Sinopharm vaccine, which was confirmed to be 79%.
I-Sinopharm vaccine satshelwa ukuba iyasebenza. Siyakwazi ukuhlatshwa kwami kutshengisa ukuba ngiyathemba ukuba i-Sinopharm iyasebenza.
Sinopharm, I have received my COVID-19 vaccine jab.
Umkhuhlane we-COVID-19 wahlasela umuntu wokuqala eZimbabwe mhlaka 20 Mlimbitho womnyaka odlileyo, njalo intatheli izindaba uZororo Makamba nguye owaba ngokuqala ukubulawa ngumkhuhlane lo mhlaka 23 Mlimbitho. Ingcitshi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 ukuvalwa kwamakampani ophambanisa kakhulu isimo somnotho esasivele sibhekane lezinye inhlupho. Kunje sekunabantu asebehlole bafunyana bele-COVID-19 abazinkulungwane eziphezu kwamashumi amathathu 36,310, njalo isibulele abantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,489. Ingcwethi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 inikeze isifundo esikhulu sokuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlale elungile ukumelana nendubo ezifana lalezi. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi loba nje amanye amazwe afana laboMelika, United Kingdom, Canada, South Africa namanye aphuma lenhlelo zokunceda izizalwane zawo ngemali okuluhlelo olwehlula iZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abayizifundi zemakolitshini lamayunivesithi bathi lanxa eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba liphakathi kokulwisana legciwane le-coronavirus, bona sebelungele ukubuyela ezifundweni eseziphanjaniswe umnyaka wonke yilolu bhubhane. UJingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela amalungelo abafundi eyezinasu, uthi njengabafundi sebelinde ngabomvu ukuvulwa kwezikolo. Kodwa uShoko utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uhulumende kuzamele abone ukuthi impahla yonke edingakalayo eyokuvikela ukuthelelwana lula kwegciwane le-coronavirus kukhona ezikolo.
Thina njengabafundi sesilindele ukuvula kwesikolo ngoba sacina udala ukufunda, sicina ukufunda ngomnyaka ophelileyo. Kodwa isikolo siyafuna ukuhamba ukuthi sivule, kodwa with the prevailing circumstances awe COVID-19 kuzaba nzima njalo ukuthi isikolo zihambele liphambili silokhu sifunda, ngoba sananzelela ukuthi ngomnyaka ophelileyo isikolo zike zavulwa kodwa kuciniso seziphuthumezwa ukuthi zivale emva kokubona ukuthi abafundi bebesebe ku-risk ngenxa yama-cases ade sitholakele. So ukuvula kwesikolo sikukhangelele, kodwa ubuhulumende ngendlela ayenza ngayo akutshengiseli ukuthi isikolo zingavulwa abafundi bonke they will be safe.
Ubona ngani izikolo sezilungiselele na ukuvula kulesi sikhathi ilizwe lisalwisana nge-COVID-19, igcikwane elike lamemetheka okumangalisayo ezikolo?
Eqiniso ukuthi izikolo zi-under-resourced to open. The problem eyenzakalayo ukuthi uhulumende uyapronounce ama-resolutions without involving the major stakeholders or the necessary stakeholders ukuze isikolo zivule. Government kumele ibuye ithi yona chip in into the issues ye-PPE yenza ukuthi sivikele umkhuhlane we-COVID. Njengoba sibonile ngomnyaka ophelileyo izikolo zigcine sezivalwa emva kokuthi abantwana e-St James nezikolo ezinjenge Plumtree laseThekwane betholakale bele i-COVID.
Uhulumende uthe usefakile impahla zonke ezifunakalayo ezigoqela ama-mask, ama-sanitizer lokunye okutshiyeneyo ukuze i-COVID-19 ingamemetheki ezikolo. Uyakhuthaza njalo ukuthi izikolo ziqhubeke lohlelo lwe-e-learning ukuze abafundi bangaminyani ezikolo. Njengabafundi likubona njani lokho?
Uhulumende isikolo size zivulwe i-January terms ukuthi konke sokukhona konke soku right ama mask le PPE eyani ukuthi abesikolo zivule but zavulwa isikolo from there there was a lot of chaos kuzingaphi izinto zakhona thina we are on the ground thina njengabafundi kathesi isikolo zemfundo eyaphezulu singathi kona ama universities sebekhweze ama fees njalo udinga umangala ukuthi last year we did not learn but we were made to pay the fees now kuthiwa sibhadale futhi ama fees
ngomnyaka odlule sibone ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha benikeza abafundi esikolo esijeneyo ama smartphone ngemichina ejeneyo ukuze beyenelise ukuqhuba izifundo zabo ngemfanelo phansi kohlelo le lockdown yini umbono wakho mayelana ngemizamo kahulumende ukuthuthukisa abafundi ikakhulukazi kulesi sikhathi beqhubeka bekhuthaza ukusetshenziswa kwe-e-learning ukuqhuba izifundo zabo
ukwenziwe ngahulumende ekupheni abafundi esithi khona ama smartphones into encomekayo kakhulu njalo sibona ukuthi abafundi bazenelisa ukuthi bethi access e-learning kodwa into ebuhlungu ukuthi ama smartphones lawa kaphungu sebenza kungela idata idata yiyo eyenza ukuthi ama students enelise ukuthi benze i-e-learning sikhuluma nje idata isikhwelile it's beyond ama students reach singacela kakhulu ukuthi uhulumende ekwanise ukuthi abafundi bethole idatha elingani lichiphile lokhu kungenzeka ngokuthi the responsible minister kumele engage ama network operators kube nedatha labafundi sike sabona amanye ama college ama universities bese negotiate for a lower prices of data kungaba ngcono ukuthi uhulumende laye engangenela sicelele njengabafundi ukuthi sikwazi ukuthola ama data achiphile kulezi ndawo lapho esihlala abafundi khona lapho ngela network khona obuyenza ukuthi umuntu enelise ukubamba e-learning so kusuka kube nzima njalo endaweni ezinjalo
lo ngumnumzana Jingani Shoko ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo lezifundi ezinaso ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 eseHarare amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party asemiswe phambi kwamapholisa eCentral Police Station behlolwa ngumnumzana Ambrose Floyd ukuba yibona ababekhona entabeni yezinduna andibana bayemiswa edale likamanji eTradegold kobulawayo lamhlanje kuthi lo mongameli weMthwakazi Republic Party laye usedingwa ngamapholisa lamasotsha ahlome ecalwa ngokuchaywa amapholisa entaba zinduna uAnastasia Ndlovu usethulela loludaba ekobulawayo
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedwali elikamanje eTradegold Building bavalelwa ejele leGrey Prison bazaphendwa edwali mhla ka 16 Mbimbitho belinde ukucela imali yesibambiso ibail ekhuluma ngemva kwedwali likamanje eTradegold Building igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party umnumzana Priest Butche Dube uchaza impumela yedwali
besinezibotshwa izingu 9 bayitheswa icala by public violence. So singenile ke court is appear I think in provincial magistrate Mr. Sangster uchuchisi beku Terry Chakabuda. So hayi siqhubile ngenxa ukuthi phose zonke izibotshwa be zilamanxeba amanye akhanyayo lemehlweni sicelile ke kumanje ukuthi anqume ukuthi zihambe ziyehlolwa ezibhedlela njalo zelatshwe ngemva kwalokho ke sesizaphela e court futhi nge Tuesday next week sesisiyawenza ama bail application
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uSprengile Banda, uThino Sinkomo, uMongameli Mlotsha, uAlbert Moyo, uAkim Ndebele, uBusi Nkomo, uWelcome Moyo, uNkosilathi Ncube, babotshwe izolo ukuthi amalunga aleli bandla abalisa uNxeba Lendoda Ndlovu, uGladwell Ndlovu, uNqobile Moyo, uNtuthuko Khumalo, uMuzi Mlotsha, loLwazi Khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station. Kusenjalo uMongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela kuphela ukudingwa kwakhe ngamapolisa lamasosha ahlomile ecalwa ngokuchaya amapolisa entabeni yentaba zinduna. Umnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uPrince Boshe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapolisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga mina lo Patton Mcwaba besithi ngomvulo yona lowo odlulileyo mhla ka-8 March 2021 mina lo Cwaba sitholakale sitshaya amapolisa labantu bakaFloyd Ambrose entaba zinduna Mountain okuyinto abathi bangidingela yona. Okundanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe iphethwe ngabantu abalamanga kangaka abantu bomthetho ngoba yimi enga-adressa amapolisa ngisithi abangabi selectively ngabe uphethe umthetho ngoba sisitsho ukuthi u-Ambrose nguye isigangi ohlukumeza u-Devs bakuzwisisa babuyela kodwa namhlanje sengodingwayo ngecala lokuthi ngashaya amapolisa layo uFloyd.
Ilunga lebandla lezanu PF uHonorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station.
Into enziwe ngabalandeli be-MRP isuke yaba luhlazo kakhulu. Ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elilemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke. Ye bengabe bebele nto yabo ade begijimisa enhle eyokulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye okhonapho. Kodwa ke kusuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo sebehamba ke sebesiya yenza umsindo e-police station akusikho akukho emthethweni njalo asingeke sakuvuma khona okunjalo.
Abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party bethi uhulumende ulokhe eqhubeka ngesandla esilukhuni. Namhlanje enzikini yakobulawayo bekulamasotsha lamapolisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga emthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we-Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokhu lisephulwa elizweni njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Umkhosi lo unanza okwehlela abantu abachaywa ngamapolisa ngomnyaka ka-2007 besiya emthandazweni lapho okwalimala abaningi njalo kwabhubha umnumzana Gift Tandare webandla le-MDC ngemva kokudutshulwa. Ezinye inhlanganiso eziphatheke kulumbuthano zibalisa i-Crisis in Zimbabwe Coalition eyiyo eqoqe umkhosi weZimbabwe Divine Destiny leZimbabwe Congress of Trade Unions. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC Alliance obekhona kulumbuthano wethula umbiko wakhe.
Inkuthazo enkulu fakwe nguPresident Chamisa yokuthi umnyaka ka-2021 kufanele kube umnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumalunga amaningi atshiyeneyo zisebenzela ndawonye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abade bekhuluma kulo umbuthano awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo ukuthi umbuthano kungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalo mnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalo mhlobo mbone ngani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthaza nabonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima yalo zizilungiselele zisazi ukuthi nxa zona zingasebenzanga iZimbabwe kayisoze yafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umntana.
Sisiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalengeni amalutshwane adlulileyo sikuphume umbiko ovela ku-Freedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe linganiselibuye labuyele emuva kakhulu ngendaba yokuncindezela lokuswelakala kokukhululeka kwezizaba zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhathi esesisebenza sikuwo ngalo siwehlukile ngoba kathesi abantu esebenza labo bakhanye ngani vele okokuthi ukukhulunyiswane njalo ukuthanda ilizwe kungani kuyabehlula.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi elandula ukuthi kulokophulwa kwelungelo loluntu elizweni. Laptop lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lobhubhane lweCOVID-19. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa useke wasolwa ngabanye abathi ungumlomo ongagcwalelwa mfula ngoba engohlala ekhuluma nje kodwa engathathi amanyathelo. Kodwa liviki uChamisa ubeke sobala inhlelo zebandla athi zicanda umhlahlandlela wokhetho oluzayo. Lokhu kuthiye abanye belokhu bengasuthiseki besithi bazoyicela isivuthiwe lanxa abasekeli bakhe bemtshayele ihlombe besithi amazwi akhe ayabapha ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Okuliqiniso yokuthi akutshoyo kuliqiniso, okuluhlupho yokuthi beyond ukukhuluma ukuthi abantu for example bopheziqine uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli, uzimisele uku-inspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans kasiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo olukhona, ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo. So njengoba bamnika usekelo okudingakalayo ukuthi enikeze ubukhokheli.
Nanto ke udaba umnumzana Chirodza
uzananzelela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulume ngendaba ye-COVID ukuthi isetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusela ma-by-election kwakathesi. Abantu bayathotha eParliament, bathotha emakhansilini. Uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeningi ukhuphe bangene ku-council umbeni kuParliament, kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe emelele ibandla likamnumzana uChamisa. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi umbusazi wangkhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela sinabazali abahamba empini yenkululeko, khonokho ayisikho esasiwukhangele njengabantu beZimbabwe. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende kuzama ukuthi ebanishe ibandla le-MDC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba Mnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, sizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwakali engakhulumi, kodwa nanku sebembone waze wakhuluma. Kungakuthembisa yini ukuthi usezaqalisa ukubopha zicine njengoba ukhetho soluleminyaka nje emlutshwane ukuthi lwenziwe?
umbuso we-dictatorship awusiwo ukuthi uphikiswa nje ngokuba abantu yabamnene. Sibuswa isigebenga, sibuswa abantu abathatha umbuso ngodlakela. So akunandlela yokuthi kwabona bazakunika umbuso. So laba bantu yena ukudingelana ayisikho kwekufunde ngengokwekatana.
Mnumzana Chiroza, siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza kumele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho, ama-electoral reforms. Asoze sibone na kufanana futhi sisikhathi sesifike sokhetho ukuthi isikhathi se-assigned.
Ngakhuluma ngama-electoral reforms. Ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izeki angithi. Izeki kayikho independent kayizimelanga yodwa izeki bona labantu zananzelela ohostla igwana ama major ku army o Innocent Ncube bonke labantu abantu be army isikhalazo se MDC vele besiso ukuthi abantu abavele besebenza ku army lamanye ama security sectors abaphume lapha izeki ibe inhlanganiso ezimele yodwa emele lukhetho hatshi ukuthi ibe ilokhuzeni liqembu elabantu abavela kuhulumende ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayithi ilokhuzeni i-oath eyokuthi yena uza kwenza konke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.
Umnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Kwezemidlalo, abadlali beqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors abadlala besekhaya bakhangelelwe ukuqala amalungiselelo awokudlala leqembu leBotswana kanye leZambia kusasa. Kusithi abadlala kwamanye amazwe bazabuya mhla zingamachumi amabili lanye. Intatheli izindaba yithu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Pandari uthi basaselalo ithemba lokuba abanye abadlali abadlala phesheya kolwandle bazabuya ukuzokuba yingxenye yeqembu lama-Warriors elizadibana leBotswana kanye leZambia kumkhankaso we-Africa Cup of Nations.
We're going to start our camp on the 12th, that's on Friday, that's for the local players.
Amalungiselelo ethu azaqala ngolwesihlanu mhla zilitshumi lambili lapho abadlali abadlala besekhaya kanye labaqeqeshi abazangena khona enkambeni kodwa kabasoze babuye bonke abadlali abadlali besekhaya abakuluhlu lwabadlali esibabizileyo. Lokhu sikwenza ngoba sisasele themba elokuba abanye abadlali abadlala phesheya olwandle bengagcina bebuyile ukuzoba ingxenye yeqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlala emazweni ayingxenye ye-United Kingdom bayaliswe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors ngoba inkokheli ze-UK zifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Umpandare uthi babize abadlali ababalisa uKevin Moyo, uLast Jesse, uPerfect Gwende kanye loThakuzwe Chimwemwe ukuthi bazothatha indawo zalabo abadlali abavinjwe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors. Umoyo loChimwemwe badlala elizweni laseZambia, uJesse useSudan kuthi uChikwende useTanzania. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukusuka kuleli mhla zingamashumi amabili lane lisiyadlala leBotswana ngosuku olulandelayo. Ngemva kwalowo mdlalo lizaphenduka kweleZimbabwe mhla zingamashumi amabili lesithupha selizolungiselela ukuzodlala leZambia mhla zingamashumi amabili lathoba omne munye womathathu la amazwe akusiphaka sika group H kumkhankaso wokudinga amaqembu azakuyaphatheka kumncintiswano weAfcon ozaqhutshelwa kule Cameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leAlgeria yilo elincinte kusiphaka sika group H kusithi iZimbabwe, iBotswana kanye leZambia zilwisa ukuqeda zisendaweni yesibili, lazo zithole ilungelo elokuyadlala kwele Cameroon. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usoludubo umhlaba wonke jikelele. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Police amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Gold koBulawayo lamhlanje. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangezwanga indaba zethu lilakho kuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.